ibandla leMDC Alliance namuhla liqhubeke ngohlelo lokukhulumisana lozulu wesigaba semasingo kungakhathalekile lezihlakalo ezenzakale ekuqaleni kwayo naleviki kulesi sigaba. Ingcwethi kwezombusazwe ezigumele Studio 7 zithi izehlakalo zodlakela ezenzakele kuleviki ziveza sobala ukuba ibandla leZANU-PF lifuna ukusebenzisa udlakela ukuvimba abamabandla aphikisayo ikakhulu leMDC Alliance ukukhankasa emakhaya. Zithi ukhetho luka-2023 luza kuba nzima ukwedlula olomnyaka ka-2008 lapho kwafa abantu abaningi ngemva kokuba ibandla leZANU-PF linqotshwe ekhethweni lwamalunga edayile ephalamende. Kwasekusiba lokhetho lwesibili, i-runoff phakathi kukaMuyi umnumzana Robert Mgabe loMuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Utsvangirai wagcina echiya ukuncintisa kulelo khetho ngenxa yodlakela lolu. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Mlungisi Dube uthi okwenzakale emasingo kuveza sobala ukuba ibandla leZANU-PF lizimisele ukwenza loba yini ukuba linqobe ukhetho.
Udlame oluyenzakala endaweni ezigoqela kakhulu emasingo oluyenzakala ezinsukwini ezidlulileyo luyasidanisa kakhulu nxa sikhangele ukubana imbali yeZimbabwe ilama sikhathi sokhetho ukuba labantu abaningi abasuka belinyazwe belahlekelwe zimpilo sikhangele iminyaka enjengeminyaka ka-2000-2008 kuyinto edanisayo kakhulu ukubana sinanzelele laba abazibiza ngokuthi bayi-new dispensation nxa sebebuyela.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Mlindelo Mancinshana laye oyingcwethi kwezombuzazwe othi umnyaka ka-2023 uza kuba nzima ngoba ibandla leZANU-PF selehlulekele kutshengisa ukuba lizimisele ukulungisa umumo welizwe.
Kuyinto enzima kakhulu ukuthi sikholwe ukuthi eZimbabwe kuzaba nokhetho olukhululekileyo ngezehlakalo esizibone iviki ephelileyo emasingo. Lokhu kuyinto esobala ukuthi abadala bayesaba, abadala balovalo, ngoba nanko phela besathandwa ngabantu, besajajulelwa ngabantu ukuthi iZimbabwe open for business. Umdala usanda ukususa uMgabe obeluhlupho kodwa uhambe kukhetho wayathola 50%. Lokhu yikho kumenza ke kathesi ukuthi njengoba esephiwe ithuba kodwa impilo lokhu ingaguquka, abantu lokhu behlupheka.
Enye njalo ingcwethi umnumzana Pride Mkhono uthi kuza kuba nzima kumabandla aphikisayo ukuba akhankase emaphandleni ngoba ibandla leZANU-PF lizasebenzisa udaba lwezijezo zomnotho ukudinga usekelo.
Udlakela isibonelo senzakala esigabeni semasingo lapho umnumzana uChamisa ebesenza ama-convergence meeting yakhe onhlanganiso yakhe MDC Alliance lusitshengisela ukuthi nxa sesiya ku-2023 iZANU-PF vele izaza ngodlakela ngoba abantu sebediniwe, abantu sebefuna ukuthi into abakhokheli belizwe betshintshe. Ngakho iZANU-PF lokhu ayikufuni, so siyakhangelela ukuthi hatshi nxa siya ku-2023 kuzaba lodlakela olukhulu kakhulu, kuzaba lodlwame, abantu bebulawe.
Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthi njengebandla bazimisele ukumisana lodlakela lweZANU-PF esithi ibandla lakhe yilo elilabantu.
Mahlabe Zulu, abantu abaningi bayabuza ukuthi kambe u-2023 kuzaba njani uma siqathanisa ngokuthula lodlame ngesikhathi sama-election. Thina abantu be-MDC Alliance lamanye amabandla afundisa umthetho lamalungelo ayinqaba sibona ukuthi u-2023 elections ziyabe zilokuthula, abantu bevota kuhle.
Ibandla leZANU-PF lithi abe-MDC Alliance baqamba amanga ukuba elizweni kulodlakela lisithi benza lokhu ukuze umhlaba usolele eZimbabwe uchotheze ukhetho lona abathi MDC Alliance izanqotshwa nzima. Abanye bathi ukuqhamuka kodlakela lolu kwenziwa ngendlela yokungcolisa ibandla leZANU-PF ngoba isikhonzi somanyano we-United Nations sikhangelele ukufika kumalanga amalutshwana azayo ukuzohlola indubo ezingaba zibangelwa izijeziso zomnotho. Umsekeli kanobhala oqoka inhlelo zebandla leZANU-PF kugatsha lwabatsha umnumzana Mabutho Moyo uthi iMDC Alliance iqamba amanga ukuba kulodlakela elizweni.
Hayi, vele lokho kujwayelekile njalo bekuvele kulindelwe ukuthi abantu beMDC bazafuna ukuzama ukwenza amaqhinga wonke azabonakalisa ilizwe leZimbabwe njengelizwe elilomsindo elingelakuthula. bayakwenza vele sonke isikhathi nxa sesilanda usuku lwe-anti-sanctions. Bayakwazi ukuthi kulomuntu we-United Nations obuyayo njalo abafuna ukuthi benze ngani vele eZimbabwe kulobudlwangudlwangu. Kanti why lobu budlwangudlwangu kungenzakalanga ngoJanuwari, ngoFebruwari, ngoMarch? Why kusenzakala ngo-Okthoba sokumele kubuye umuntu ovele e-United Nations? Kodwa hayi, into engijabulelayo ukuthi amaZimbabweni savuleka amehlo, iqiniso sebelazi njalo sebewazi amaqhinga wonke asetshenziswa yi-MDC.
Inani labantu abaya embuthwaneni kamnumzana Chamisa eMasvingo likhulu kakhulu, kodwa ngesikhathi esedluleyo abaningi abaya emhlanganweni le abavoti. Kuza kuba nomehluko na kukhetho oluzayo? Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.